siyababonga uChris kanye loMavelas ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 3 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Just ngama holidays amalithwane ngade organize ngiyabona maybe opponent yami ngenxa ye pressure yokuthi ngenxa ye ground akusamanga kuhle nxa abantu ye campaign, so mina sefila threatened ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi asebenzise ama dirty tricks ukuthi abantu kukhanye bependwa ngakho.
Uqhamuka ukuxokozela ehofisini yezanu PF obulawayo phakathi kwabasekeli babazancintisa kukhetho lwama-primaries lozangena kukhetho lokudinga umeli wenkulumane edalele ephalamende.
Amapolisa kumele basebenzise yona leyo information ukuthi bayibambenise ibancede ukuthi bathole lezo zigebenga ezibulala indlovu ezibulala indlovu khona ngale, so ukuthi babe lokhu behlubuluza ama-journalists kakula ngqonto.
Amapolisa we-ZRP eqhubeka ivalele intatheli zindaba ezintathu ezethesa umlando wokuloba indaba zamanga phezu kwezahlakalo zokubulawa kwendlovu endaweni egcinelwa indlovu izinyamazana zendle eye-Wange National Park. Abasakhulayo abangasebenziyo eZimbabwe bathi sebezinikele ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa ezigabeni zawo kungela mbadalo ngokuvolontiya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqhamuke ukuxokozela emahofisini ebandla lezanu PF obulawayo lamhlanje phakathi kwabasekeli ababili ababazancintisa kukhetho lwama-primaries leli bandla kusasa lozamela ibandla kukhetho lokudinga umeli wenkulumane edalele ephalamende. Kuze kwabizwa amapholisa e-riot ukuzalondoloza uthula kanye lokwenqabela udlakela. Abancintisayo kukhetho lwakusasa babalisa umnumzana Killion Sibanda akanye lomnumzana David Ndlovu. Abasekeli bakandlovu bebehoza uSibanda besithi kabafune abe nguye omela leli bandla kubi-election yenkulumane eza kwenziwa mhla ka 19 ngoMpalakazi. Isigaba senkulumane lesi sisele singasela meli kulandela ukubhubha kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu owe-MDCT ngenyanga edluleyo. Ntungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume umnumzana Killion Sibanda yena othi abasekeli bebandla abakade bemhoza yizihliwi ezithengwe ngumnumzana David Ndlovu.
Yes, ngamphumela ukukhethwa into yokuqala ukuthi ngihlale yilabantu ngizwe udubo lwababalalo then ngibarepresente ephalamenti ngezikhalazo zabo. And secondly, okunye futhi ngazi because ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi kathesi bayadubeka and ngenxa yama-sanctions abekhona elizweni and as a result i-economy iphansi ngenxa yama-sanctions yona lawo, so kumele ukuthi ngizame ngendlela zonke ukuthi sincedisane nabantu ukuthi ba-survive. Like obulawayo ama-companies avaliwe, kumele ukuthi sizame ukuthi avulwe abantu bazuze imisebenzi. Njalo kulamanye ama-projects afana ukuthi enziwa angancedisa abantu ukuthi nabo baphile impilo zabo because you can see ukuthi population yethu vis-a-vis ilokhu zi-industry yethu kakuhambelani. So yizo ingqondo engilazo. Lokhu I can only do it together with my people.
Namhla kona baba Sibanda Davis olube kule riot police sizwa kuthiwa kulabantu ekade besithi hayi ubaba Sibanda kahambe kasimfuni, obekusenzakalani, ngobani laba bantu?
Hayi, just ngama holidays amalithwane ngikade organize ngiyabona maybe opponent yami ngenxa ye pressure yokuthi ngenxa ye ground akusamanga kuhle nxa abantu be campaign, so mina sefila threatened ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi asebenzise ama dirty tricks ukuthi abantu kukhanye bependwa ngakho ngenxa ye electorate ingatshintsha ingqondo into ekhona. Mina abantu ukuthi abantu mina even kathesi ngingakacabangi ngokuthi kuzaba le city leza vacant. Nenzele ngihlala nginabantu, nenzele ngihlala nginawo sivile abantu ngihamba nabo ama problems abo wonke ngiwasolve abanye lokho ngiyenzele ngwakani engwakonisa ngayo abantu lanxa belo dubo sincedisane sonke nxa usehlila sehluleke sindawonye.
Mnumzana Kilian Sibanda lilunga lezano PF njalo ngomunye wabancintisa kukhetho lwama primaries aleli bandla kusasa kudingo ozamela ibandla le kubhaye election yenkulumane edalele parliament. Umnumzana David Ndlovu yena uthi ngenelisi ukukhuluma ngoba obesemhlanganweni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Amapolisa awezitharapi aqhubekela phambili evalele intatheli izindaba ezintathu zephephandaba leSunday Mail. Besethe somlando wokuloba indaba zamanga phezu kwezihlakalo zokubulawa emahlayana kwendlovu endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeHwange National Park. Lapho ukugcunwe esinye seziphathamandla sesipholiseni esingabethwanga ngegama. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugceleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe ePolice General Headquarters lamhlekuseni, isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba uveze ukuba ukwenza kwabathathu laba kuphazamisa uhlangothi lwezomvikela elizweni. Basezandleni zamapolisa sikhuluma nje abathathu laba ababalisa umhleli wezindaba kuSunday Mail uMabasa Sasa, ohlela ezokucubungula uBrian Chitemba kanye lolobe loludaba uTinashe Farao. Ucharamba uthi lolu daba lumangalise hatshi abasesipholiseni kuphela kodwa inhlangothi zonke zizomvikela. Waqonqosela intatheli izindaba ukuba zilakho ungena enkingeni nxa zingasebenzisa inkululeko ezilayo ekuqhubeni umsebenzi wazo ngendlela engayisiyo, zisenza ukuganga kwalolu hlobo zilobe indaba zamanga ezingelabufakazi. Wengeza ethi lokhu kwenza kwalezi ntatheli izindaba yikwephula umthetho, ziphazamisa umsebenzi wamapholisa wokucubungula lolu daba njengoba bekhona asebaboshwa ngodaba lokusebenzisa i-cyanide ukubulala indlovu befuna impondo zazo. Kungakho befuna lezi ntatheli izindaba zeSunday Mail zibazise ngokubapha amagama abantu ababikwa beyibo ababanike ulwazi olukhomba ukuthi omunye walabo ababulala indlovu kuyisiphathamandla sesipoliseni. Kodwa uZulu weHarare obalisa umnumzana Mandla Dube waseHeadcliff Extension utshengise ukukhathazeka phezu kwalesi sehlakalo ethi wethuswayo kubotshwa kwabathathu laba.
Intatheli zendaba kumele zisebenze ziyenze umsebenzi wazo ukungela kwesaba ukuthi amapholisa aza kwenza kanjani. Lawa ama-journalists babhala istori sabo ngendlela yabo kodwa sibedingile yonke information. Njalo ubona amapholisa kumele basebenzise yona leyo information ukuthi bayibambenise ibancede ukuthi bathole lezo zigebenga ezibulala indlovu khona ngale. So ukuthi babe lokhu behlubuluza ama journalists akula ngqondo.
Akumelanga zibanjwe ngamandla intatheli izindaba kuba zitsho ukuba ngubani ozinike ulwazi lapho ziloba izindaba. Amapholisa kumele asebenzise indlela zawo ukudingisisa iqiniso lapho elenkinga ngalokho okulotshwe izintatheli izindaba kuveza uDube.
Ama-journalists bayenza umsebenzi wabo, bafuna lokhu ma-journalists, ama-sources awani, bona umsebenzi wabo ngokuthi badinge i-information ukuthi babambe isigebenga. Bayabophelana ama-journalists, bafuna ama-sources kuma-journalists ukuthi kuhambe kanjani. Ama-journalists ngokusebenza kwabo vele kabavunyelwa ukuthi batshele abantu ukuthi ama-sources abo ngubani. So ukuthi babancindezele ukuthi babatshele ama-sources abo akuncedi lutho. Akusebenzi ngoba lokhu yikungqindizela ama-journalists. Ama-journalists kumele asebenze.
Zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa lezintatheli izindaba ezithethwe ngamapholisa izolo ngenjongo yokuba zisizane lamapholisa la ukuveza leso siphathamandla sasesipholiseni esibikwa saphatheka kusihluku sokubulawa kwendlovu ngokuzithelela itshefu ye-cyanide lapho zinatha khona amanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Direct from Washington, the voice of America.
Okusungulwa kwamankampani awendizamtshina kwele Zimbabwe sekulethe injabulo kwabanye ngoba ehlawulisa imali ephansi kakhulu. Kodwa lokhu sokudala imibuzo ethi amankampani la akawasoze avalwe na njengalokho okwenzakala kwamanye awake abakhona afana labo Fly kumba leZex lawo ayibhadalisa imali ephansi kakhulu. Amankampani amatsha la alezigodlo zawo kwele South Africa kanye leTanzania. iFly Africa sikhuluma nje ngayisela license ngemva kokwetheswa icala lokususa imali elizweni okungekho emthethweni. Kodwa le nkampani ithi izaqhubekela phambili kunsukwana ezilandelayo. Amankampani omabili asenelisanga ukukhuluma lawo ngemva kokuba ethe silobe phansi imibuzo kodwa ebelokhu engakaphendula. Engakaphenduli sisiya emoyeni. Ukusuka eHarare umuntu esiya eVictoria Falls ngendizamtshina yeFast Jet ngamadola amashumi phose amane $38. Kodwa ngendizamtshina yeAir Zimbabwe kuba ngamadola alikhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba kuchera opha imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona njengalokhu kungaba into enhle kakhulu nxawe ukuthi ingaqhubeka okwesikhatshana. Khathesi sikubonayo ukuthi bayazama ukuthi babone ukuthi bengaba lenzuzo yini nxabe lapha eZimbabwe. Kodwa nxa ngikhangela ngibona njengani ngeke sabone inguquko ngesikhathi esifitshana. Uyafunakala isikhathi esibheka kakhulu iminyaka emibili kumbe emithathu ukuthi sibone ukuthi uyanceda yini ku-economy.
Kona ukuthi amankampani la abhadalise imali ephansi asizoze sibone na evalwa njengalokho ke kwenzakala phambilini ngenxa yokuthi abebhadalisa imali ephansi kakhulu.
Ubona njengalo sikhanele FastJet inkampani ekhona njalo eTanzania. So ngibona njengani bale mali ukuthi nxa kuyukuthi bayabhadalisa imali eziphansi bekwanisa ukuthi benze njalo ukuthi bebulale i-competition bese bengezelela izimali zangkhona. Khathesi uyabona ukuthi yi-promotion ukuthi umuntu engaya eVictoria Falls ebhadalise $38 kodwa angiboni i-price enjengaleyo ihlala owesikhathi eside. Kuzenzakala sikile ukuthi obazi angizelela intengo yangkhona yokuthi uhambe eVictoria Falls. Kodwa khathesi njengoba ukhanya njengaloko le competition bayazama ukuthi balisi i-competition yeleyo.
Lo ke umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM leshortwave 4930-12080 laku 15460 kHz kushortwave. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela inhlelo zabasakhulayo zokusebenza kungela mbadalo ezokuvolontiya. Thumelani ama-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lilalele umsakazo weStudio 7 owe Voice of America lapha-ke silinika izindaba ngolimi lwesiNdebele. Kumagagasi awe 909 AM leshortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Russia ubikwa isaziwa kuba ungumngane omkhulu kamongameli Bashar al-Assad wakwele Syria, kodwa isikhulumeli sikahulumende wele Russia sithi iziqondiso ezilandela yilizwe lakhe eziphathelane lokudlelana kwamazwe omabili kakugxilanga ekuthini u-Assad aqhubeke esembusweni. kuthi ke umongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt ubike woba ingamanga imbiko ethulwe ngabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo besithi yibo abawise indizamtshina enkulu yakwele Russia etshayeke yawa ezintabeni zeSinai Peninsula engozini ebulalise abantu pho bonke abakade bekiyo abangamakhulu edlula amabili 224 okuguqela izisebenzi zenkampani yale indizamtshina. Abanye abasakhulayo abangasebenziyo beZimbabwe bathi sebezinikele ukusungula inhlelo zokuthuthukisa izigaba zabo kungela mbadalo ukuvolontiya. Abasakhulayo laba babumbe inhlanganiso yabo ethiwa Game Changers Group njalo bathi yinto enhle kakhulu ukuthi ontanga bathuthukise izigaba zabo kungela mbadalo njengoba isilela imisebenzi nje. Esikhathini esiningi abasakhulayo bathi bengagqiba izifundo zabo esikolo baswele okokwenza baqinile sebelingeka besenza into ezingaqondanga. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxhume osakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka umnumzana Divine Dube yena othi ngempela ukuthuthukisa izigaba ontanga abahlala kizo yinto enhle okwamagama.
Ngibona ngathi ngenye yezindlendana abatsha abangayibamba ikakhulukathi esesigalitora kunzima ukuthola umsebenzi khonathisi eZimbabwe. Kodwa eqinisani lonke ukuvolontiya akusonto ejayelekileyo kwelakithi. Kwezinenye izikhathi ontanga bakhangelele ukuthola inzuzo naye kakhulu ma beqeda emacollege nasemayunivesithi bakhangelele ukuthola imisebenzi. Ngakho kuba nzima ukuthi bazinikele maybe basebenze i-expertise ekungathi i-expertise yabo ukuthuthukisa izabelo. So nxa ungitshela ngolokho sokwenzakala mhlawumbe kwabanye ontanga kwelakithi yinto eyamukelekayo kakhulu. Kodwa kwezinenye izikhathi eqinisani lonke kuba nzima ukuthi umuntu azinikele elambile azinikele engadlanga lutho. Masikhayela mhlawumbe amazwe afana nabe-America masikhuluma nge-volunteerism ovolontiyayo uyalethola okumani okuthi ona esingathi ngesilungu yi-living stipend ukuthi ona at least athole ama-basics. Kodwa kelakithi ma uvolontiya usually you totally get nothing which becomes difficult for young people to volunteer their expertise to develop their communities. Kodwa mbona ngathi nge-situation esikuyo kathesi ontanga sokuqakathekile ukuthi mhlawumbe ma beseza ema-college lasema-university bavolontiye bazinikele lokhu kuthuthukisa mhlawumbe kuthuthukisa bona ngesine sabo in terms of skills development oyabe develop ama-skills akhe gaining experience and at the same time developing their communities.
Abanye bathi lo ngumkhuba omuhle kakhulu onqabela ontanga ukubana bengangeni kulingweni. Siyazi abanye ngabagcina sebesenza into ezingaqondanga ukubona ngaleyo ndlela lawo.
Khona kungayinqabela ukuthi abantu bengangeni ekulingweni. Kodwa njengoba sengikubethile enkulumeni yami endlela le engizayikhuluma kathesi ukuthi khona inezimatch ontanga bengakwenza lokho. Kodwa kwezinenye izikhathi ethunseni lonke nxa umuntu omutsha evolontiya ebekhayelethi khona kwelizayo kumbe kusasa athole back something ukuthi wona laya njani aziphilise. Ukalutshwana ukuthi umuntu avolontiye ekhayelethi khona uzavolontiya kokuphela.
Lo ke ngumnumzana Divine Dube omunye wabasakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka.
Awin biba silale mawin biba silale mawin biba
kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhlanje sixoxa ngesiko lokucela izulu kweZimbabwe. Izulu lona vele liyimvelo kodwa abantu bayenelisa ukusebenzisa isiko labo ngesikhathi esifaneleyo ukuthi bacele izulu abakuzibiza ngesintwini besithi ngamazolo. Ingcwethi zamasiko esintu zithi imihlobo yabantu etshiyeneyo ilendlela eziningi zokucela izulu. Abensundu beZimbabwe bavame ukucela izulu ezigabeni zabo kuthi ke nxa lingananga baye kuthi gwaqa enjelele ematobo esabelweni seMathebeleland South lapho amahosana agida khona itshaywe ingungu lize line izulu. Abamhlophe labo basebenzisa ulwazi labo lwezemvelo ukunisa izulu okunjengokuphosela imithi enjenge silver iodide emayezini ayijiyileyo. Kwenziwani ke esintwini nxa kucelwa amazolo kumbe izulu? Ake sizwe umnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu exoxa ngokucela amazolo lo Gibbs Dube we Studio 7.
Bonke bonke abantu ngabansundu ngabamhlophe balendlela yokuthi benze izulu line xa selibonakala sengathi kalini
esintwini sikamthwakazi konapho nxa abantu besithi baphuma bayegangeni basacela amazulu kwenziwani kona ngale
kaba eziningi nxa usithi abantu bayaphuma ukuphuma lokho lapha kithi sikwandile ukuthi balalokhu okuthiwa yikwebula inxoza ngesindebele ngesikhalanga bangathi litenela lekithi singathi siledlela esazithatha ezilobukhalanga lapha-ke okuyabe kusenziwa ngabantu ezigabeni zawo bayaphuma benanzelela ukuthi kulezinye izinto eziphakathi kwemvelo ezingalivala izulu yikho kumele sikuzwisise ngokwazi kwabo-ke bazahamba bayezingela ayisikho nje zingela inyamazana bazakuthi bangazibulala bahambe lazo endaweni ekhethiweyo bahamba bekhupha ezinye izidleke zenyoni thize eziyizona abanakani ukuthi zingakhamisa zixotsha izulu bahamba bekhangela izihlahla ezatshaywa lizulu ezinye izidleke zenyoni bezethula singathi kuyikuhlamba imvelo ukuthi nxa izulu selizefika lithole kuhlambulukile kungaze kwaba khona okulixotshayo yikho-ke ukuphuma kuzakuthi-ke omama ngaleso sikhathi labo bayaphuma bahamba betshaya izingungu zabo bazayahlangana labo baba asebezingele babulala izinyamazana thize entabeni amagogo egangeni lapho amanqina lani lani bazawathwala-ke ayehlizwa laba abangaselamandla uhamba yibo bazabuyela khona ngale ndaweni-ke elamanzi baqalise ukuhlinza kodwa-ke isawuto sitsho ukuthi kalivunyelwa baqalise ukuhlinza-ke kuzakuthi amathambo lezikhumba leziyana ziyetshiswa intuthu liyana bakholwa ukuthi yiyo-ke ezakwenza umdali athokoze athabe ukuthi hhayi nampa abantu bami basangikhumbula-ke hlise izulu lakhe ngokokuqala-ke lokhu besehle khona lezindaweni zabo
okunye kwenziwani khonapho
sekusiba yile indlela ekuyacela amazolo kulezi ndawo okuthiwa ngamadaka khona le makhaya abaza kuyacela khona izulu lapha-ke sekugidwa kugidwa iwosana iwosana lezi eziyizithunywa zikangwali ngesikhalanga bagida bekhonale ngaphansi kwesihlahla esikhethiweyo isihlahla esilamaxolo alamanzi into okumele siyizwisise yikuthi amanzi akhiwa endaweni elamanzi ekhiwa ngumuntu osuka endaweni engelamanzi kawuyikukha amanzi endaweni okungelamanzi isihlahla singeke saba liphane ngoba iphane lomile amaxolo aso iphane kalilamanzi ngakho uzathola izihlahla ezifana labomvimila yizokugidelwa ngaphansi kwazo amawusana khonapho kagide itshaywe ingungu kuza kuthi-ke ngemva kwesikhathi-ke sebesuka sekuyinyanga kampandula-ke kathesi injelele layo isihlanjulwe yathanyelwa sebesuka-ke ngezigaba ngezigaba izolo bebesuka izindawo zonke khonale kubomashonalendi khonale kubobhatswana sebesiya-ke enjelele yiyo-ke indawo lapho kucelwa khona izulu okuya ihosana labanye abaziphelekezelayo bathwele izipho eziyakwethulwa khona ngale ukwenzela ukuthi-ke babe ngabantu laba abalezipho babehamba ngenyawo izolo kanti-ke njalo-ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza balotshwala babuthwele emakhanda lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini kodwa khonale-ke sekusiyagidwa ziyabulawa le nkomo ezimnyama khona ngale ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale-ke kulapho khona okugidwa khona iwosana eyona eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line
ye so kujayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho kumbe lina sokuyenziwa konke lokho
kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela le nhlanyelo isivutshiwe ngoba inhlanyelo imele ivutshwe ngale nxa bebuyela bese lisina izolo kuthiwe-ke licitsha inyawo zalabaya akade be-enjelele hhayi line izulu bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke hhayi izulu selisina nxa njalo libonakale ukuthi kulokhu kuyangathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni umgidi wawuthiwa ngamayile sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke hatshi kabasavunulanga bazahamba-ke begida bezitshaya ingunga bafuna ukubona amadoda eduzane lapha-ke kuyabe sekunzima sibili kuyila kutsho ukuthi yinto ezilayo ngolimi lwesikhalanga
umnumzana Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Lila
when we bawa silale mawen we ba silale mawen we ba silale mawen.
Lila lele kumsakazo we Voice of Zimbabwe iStudio 7 lapha ke silinika izindaba ngolimi lesindebele. Soku isikhathi ke sokuthi silibalele impiko esiyithola nge-email, Facebook kanye lange WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi linjani basakazi lonke nje emsakazweni wabantu. Ngithanda ukulibonga ngomsebenzi wenu omuhle, sengathi lingaba lempilo ende, uThixo aligcine. Ngingathaba mali ngangiqhunsela ingoma eka Majayivana. Hayi, sizothi sizoyidingeke. Sikuchayele sibuqhunsele ngezinye zezikhathi. Omunye njalo umlalelo wethu uSheldon Sibanda uthi salibonani basakazi bahle silikhuluma lamhlanje. Hayi, siyabonga. Nangu njalo omunye umlalelo yena othi basakazi lonke beStudio 7 ngiyalikhulumisa lonke abalandeli bezani PF bakhulumela phezulu uma libabuza ngama sanction kuphela hachi ngodlakela abasabele amafoni abo. Ngibonga uGibbs ubulise emuli yami eBhinga eKariyangwe abathi umama wabantu bami uSpo labantwana bonke lo mama yena ongizalayo. Lomlaleli yena olobe yabande eyakhe incwadi uthi yena ngithanda ukubonga iStudio 7 ngenhlelo zayo elisinika zona nsuku zonke. Kungasiyo yona iStudio 7 kube angazi lutho ngokwenzakala mihla lemihla lamalanga. Luhle kakhulu uhlelo lwenu njalo siyaluthanda kakhulu mina lemuli yami. Ebengilakho yilokho. Ngithanda ukubonga ilizwe leZimbabwe kwezempila kahle ngomsebenzi walo omuhle. Laloba kwezinye indawo kusasilela ukwelajwa ngendlela kodwa esikucela ukuthi kwenzeke ikwelajwa beside imbadalo lokuthi luhlupho olukhulu ngoba bayabalwa abantu abalemali eZimbabwe. Phinde ngisole laba abenza ububi emazweni angomakhelwane bethu. Asazi ukuthi ngoba makuthiwa abantu beZimbabwe benze lokho akusehlukaniswa. As long as lawo ungumZimbabwe singumuntu omubi. So sicela umuntu ma ejumpa iborder ethi uyasebenza, kafika asebenza, hatshi lokho osekusenziwa nsuku zonke ngabanye kubikwa amasela osokusifaka uhlazo thina. Uma ubusela ubenza ngoba ulambile, hamba uyejontsha ezweni okuyilo elikulambisayo khona bezokwazi ukuthi bayakulambisa. Ngiyabonga ukuxhumana lani lapha ngise South Africa eGoli. Lani lilakho ukuzwa iyena umbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com. Isikhathi sethu yiso singasavumi ukuba siqhubekele phambili. Ukugqiba ke inhlelo uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebezikhokhela ngoqhamuka ukuxokozela emaofisini ezanu PF obulawayo phakathi kwabasekele babazancintisa kukhetho lwama-primaries lozangena kukhetho lokudinga umele wenkulumane edalele ephalamende. Amapholisa aweZRP aqhubeka evalele intatheli zindaba ezintathu zephephandaba leSunday Mail zisetheswa umlando wokuloba indaba zamanga phezu kwezehlakalo zokubulawa kwendlovu eWange National Park. Kuthi ke abasakhulayo abangasebenziyo eZimbabwe bathi bona sebezinikele ukusungula izinhlelo zokuthuthukisa izigaba abakizo kungela mbadalo ngokuvolontiya. Selugqiba ke uhlelo lwethu lamhlanje lapha. Olivalelisayo ngilifisela ubuthongo obuhle ngemva kokulalela uhlelo lwethu lwe-Live Talk ngu-Praxedis Jeremiah.